baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ni jona njani mthokazi omuhle, siyalambulela kumsakazo weStudio 7, namhlanje ngesonto, mhlaka 3 ngoNhlangula 2018, igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, iZimbabwe Electoral Commission isidinga amakampani angayithengela okutshiyeneyo ngokusebenzisa ukhetho oluzayo.
Bangaqali beqeme kokunye bengakaqedwa kuyo, ngoba kasibathembi ephepheni lelo i-ballot paper okungakacaci ukubana ngubani ozaliprinta lelo ballot paper kumbe ngubani ozalenza lelo ballot paper.
Ilizwe leZimbabwe likhangelelwe ukuthi lizakwenza umhlangano omkhulu wokukhanga osomabhizimusi bakwamanye amazwe.
Indaba leyi upresident ithumile abameli bakhe bey'ngata zikahulumende baphuma bayakhankasa nabo-vice president bakhankasa o-finance minister bazangakaphumuli.
Kuzaphumelela na ukutshengisela emigwaqweni okufiswa ngumanyano we-MTC Alliance?
I-demonstration ezaba khona ngolwesibili ngiyahamba angiyekeli ngiyaba ngikhona. Ngithemba ukuthi izaba i-demonstration elokuthula phakathi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. IZimbabwe Electoral Commission isidinga amakampani angayithengela okutshiyeneyo ngokusebenzisa ukhetho oluzayo. Izeki idinga amatende, izambuzi ezifakwa lapha lalaphaya lokunye okumbalwa. Yethule umbiko lo kumaphephandaba isithi abafisa ukusebenza layo kumele bathumezele eHarare incwadi ezimumethe intengo lokunye okufanayo. Kodwa kayidingi inkampani engadinda amaphepha okuvota ama-ballot papers njengalokhu okufiswa ngamabandla atshiyeneyo. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxele umnumzana Mbuso Siso omele ibandla le-MTC ekhokelwa ngumnumzana Weshman Ncube.
Bangaqali beqele phezu kokuba beqele kokunye bengakaqedwa kuyo, ngoba kasibathembi ephepheni lelo i-ballot paper okungakacaci ukubana ngubani ozaliprinta lelo ballot paper kumbe ngubani ozalenza lelo ballot paper. Basifuna ukuthi siqale sazi ukubana lelo papers lizakwenziwa ngubani, njalo ngubani nalo balifake ku-public for i-tender njengoba besenza amatende lakho lokho okuningi.
Ye, kodwa khonokho asomzamo ongcono nje ukutshengisela ukuthi bangani bayazama kumbe njengoba uthi
sebefukile umzamo. Ungcono sibili umzamo for wona lo abawenzayo ukubana babuye bafake yonke lento iye ku-tender. Siphinde sithi njengoba sasikhala ngama-ballot paper into eyiyo esiqoqela lawo abayenze ibe ifane layona leyo eyamatendelo kunye.
Kodwa nxa sikhangela phela umthetho we-electoral act ungazani uyakubeka ukuthi hayi phela bangadinga umuntu ongadinda amaphepha lawa babe sebebikela sebemdingile, akumelanga kube njalo.
Ye, ungaba yi-electoral act kodwa-ke nxa kuyikuthi isizalwane seZimbabwe asivumelani lakho, njalo ama-political parties awavumelani lakho, iparlament ikhona isavuliwe, ungahlala phansi kuvunyelwane.
Lo umnumzana Mbuso Siso omele ibandla le-MTC ekhokelwa ngumnumzana Weshman Ncube. Siphinde saxoxa njalo lo mnumzana Michael Ndiweni, ingcweti ezimele yodwa kwezombusazwe.
Yazi ukuthi kwesinye isikhathi amathenda anikwa ukuthi ngazubani ukuze asupply kumbe abise lokho kumele kubiswe. Mina bese ngicela okuncane ngale ngemva okuthi ngifumbathe. So ngicabanga ukuthi inhlanganiso ezikhangele ezokhetha kumele zivula amehlo ngekathesi zikhangele ukuthi indawo yamathenda leyi izanikwa obani. Bayenze esithi ngesikhiwa i-watchdog role sibili, bakhangele bakhulume nxa kulokhu kuyongahambi kuhle bakuveze egcekeni kuze ukuthi izeki yenze umsebenzi oqondileyo.
Nxa sikhangeleke khonapha-ke kumathenda wona lawa, akufakwanga phela lokhu okudiwa ngamabandla atshiyeneyo abathi phela kumele bebekwazi ukuthi kuyadindwa ngaphi ama-ballot papers. Akuhluphi khonokho?
Kulusihlupho Dube. Usizi ukuthi maybe amabandla ezombusazwe kawasadlalanga engathi umlando wayo kumbe ngithi role yawo, ngoba ngakhangela nxa ngobale kuhle umthetho okhetho nginalothi ngu-section 52 nxangangaphangaphambanisanga nguye okhuluma ngendaba lololo lokudindwa kwama-ballot papers. Kawubambi uzekhe ukuthi akwenze lokho, ngithi mbe akafuwa kumfosi akumcompeli ngesikhiwa ngazi ibale ngasiwenza, but akakumenza ukuthi abe nomlando ukuthi akwenze lokho, ngani kusale kulengile emoyeni. Ngokunjalo-ke uzekhe yena sesebenza okubhalwe emthethweni, ngabe amabandla ebegijimile asebenza kuhle ephalamenti, ngabe into beyalandela okubhalwe emthethweni. Usizi ukuthi akusaphuma ngo-2010, so okunjalo ngokuthi uzekhe athi sekumzeni usayibambe, kathi uzekhe sitshele ukuthi mbani ozadinda la mabhaloti, mbani ozabhala la mabhaloti, ngoba umthetho kawunjani kawubabambe ngamandla. Ngibona ngani yili phutha ethi ngani selenza yini, but ngicabangela ukuthi maybe uzekhe layo nxa ifuna ukuthi abantu bayithembe kuzamele ukuthi yenze izame ukuthi kuveze lokho, kungabi lokusola kumbe ukungathembi ukuthi uzekhe izaphatha ukhetho ngendlela eqondile.
UMichael Ndiweni yingcwethi kwezombusazwe ezimele yodwa, sixoxe laye ekoBulawayo. Kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu leziphathamandla zeZimbabwe Electoral Commission, udaba olufanayo kulabantu eZimbabwe abasekela ukutshengisela emigwaqweni okuza kwenziwa ngolwesibili ngamalunga omanyano we-MDC Alliance abakhonona ngokungaqhutshwa kahle kokhetho lwelizwe lonyaka. Kodwa-ke bakhona njalo abathi lokhu akusoze kuguqule lutho njengoba-ke ngaba kwenza kudala. UGibson Smanda ukhuluma lezi zakhamizi zeHarare ngodaba lolu.
Umanyano we-MDC Alliance ukhala ngokuthi iZimbabwe Electoral Commission zekhi lokhe ilabantu asebequba ukhetho kwesikhathi eside, abacatshangelwa ukuthi abanye babo bakubutho lesizwe lakuhlangothi lukahulumende lwamapholisa ensitha ole-Central Intelligence Officer kumbe CIO, njalo akukhanyi ukuthi kuzakwenziwani ukudinga amaphepha okuvota. Umanyano lo ufuna kube nengcwethi ezizahlola ugwalo lokuvota olwe-voters roll, lokuthi amabandla atshiyeneyo anikwe ithuba lokukhankasa emsakazweni yeZimbabwe Broadcasting Corporation ZBC lakumaphephandaba angaphansi kukahulumende. Bathi lokhu ngokunye okubenza ukuthi bangene emgwaqweni ngokwesibili betshengisela ukungathakazeli okwenziwa ngumhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa, osethembise ukuthi kuzakwenziwa ukhetho olubaleliyo lonyaka. Unkosikazi Sukonuhle Ndlovu, isakamuzi seHarare, uthi uzabe ekhona ekutshekiseni lokhu ukwenzela ukubamba ngamandla uhulumende ukuthi alungisise konke okusolwa ngumanyano we-MDC Alliance.
I-demonstration ekho ezaba khona ngolwesibili ngiyahamba angiyile ngiyabangikhona. Ngithemba ukuthi izaba i-demonstration elokuthula phakathi. Iqakathekile ukuthi sihambile i-demonstration kwenza ukuthi ilizwe lisizwe. Ababusayo bezwa ukuthi yikho lokhu esikufunayo. Sifuna ama-elections a-free and fair. Sifuna ama-electoral reforms.
Unkosazana Melody Siziba, osekela ibandla le-MDCT ekhokelelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, uthi sokuyisikhathi sokutshengisela uhulumende ukuthi ukhetho lonyaka akufuzanga lugqilibezelwe. Uthe uzabe ekhona emgwaqweni ngolwesibili.
Ngokubona kwami i-demonstration iqakathekile kakhulu, ngoba uhulumende kasoze athi abantu bekhuluma ayenze yena sengathi akalandlebi. Ayisikho ukuthi uhulumende uyisacuthe. Ngizahamba lami ngoba ngiyafuna ama-election reforms wona lawo.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Mlungisi Ncube, othi kumele uhulumende aveze mgceke ugwalo lokuvota okukhanya engani ulusebenzisa ekuguquleni impumela yokhetho.
Kuqakathekile ukuthi bezwisise ukuthi bonke laba abantu abaku-voters room ngabantu bo abakhona abaphilayo yini.
Kodwa kulabantu abakusolayo lokhu abanjengomnumzana Raymond Mabhidi, bathi umanyano ne-MDC Alliance uchitha isikhathi ngokuthi abantu kumele batshengisele emgwaqweni bekhonona ngendlela ukhetho oluwenziwa ngayo.
Mina ngibona ngani sebaphuza. Lokhu kwakufuze bekwenze kudala, kodwa lilungelo labo, bazofuna ukwenza bakwenze. Kodwa labo bengaphuhlwa ukuthi ngesikhathi se-GNU yibo abahlala behluleka ukusebenza, behluleka ukulungisa le mthetho. Sebe ku-GNU sebefunga uhlupha khathesi, after 2013 sebephume ku-GNU.
UXolisani Mabhena kavumelani laye.
Khona kuqakathekile ukuthi MDC ihliphumise imibono yayo kanye lokungathokozi kumbe lokungathakazeleli indlela iZANU-PF ebamba lolu khetho. Ngoba singanazelela ngo-2013 i-MDC yasalikhala lapha isidliwe ama-elections kukhetho.
Umnumzana Sifiso Lafios Dube uthi umanyano we-MDC Alliance kwakumele wenze lokhu kudala hathi sokusele isikhathi esifitshane sokuthi kwenziwe ukhetho lwelizwe.
Isinqumo sebandla le-MDC ukuba lincintise uqhubekela phambili kokhetho lukamongameli, imithetho ekhayelane lalelo khetho ingaqondiswa. Ngibona nganiyinto ebaluleke kakhulu ezenza uhulumende laye alandisele leyo mithetho.
Ingcwethi yezombusazwe umnumzana Richard Mahomva uthi ibandla lisusayo kumele lamukele izikhalo zamabandla aphikisayo.
Umkhankaso lowo ofuna ukwenziwa yi-MDC ukhomba ukuthi balamalungelo, kodwa ngamalungelo wokuthi asengayekela ukunanzelelwa languZulu ukuthi uZulu sengakubona kungafanelanga ukuthi ephatheke kulowo mkhankaso abathi wona ngama-election reforms.
Akwaziwa ukuthi kuzabe kulabantu abaningi kanganani emgwaqweni eHarare lapho abazavisa ukungakhathazeki kwabo ngezokhetho oluzayo. Ngimele Studio 7 seHarare, ngiGibson Bhebhe.
Ilizwe leZimbabwe likhangelelwe ukuthi liza kwenza umhlangano omkhulu kusasa okukhanga amazwe labosobhizimusi ukuthi basebenze kweleZimbabwe. Abakhangelelwe ukuthi babe semhlanganweni lo obizwa ngokuthi yi-Investors Indaba baqoqela isiphathamandla esibona ngezokuthengiselana lamanye amazwe eBrithani, unkosikazi Emma Ward-Smith, osomabhizimusi beMelika abambalwa labanye abatshiyeneyo. Incwadi kwezenodo umnumzana Rejoice Ngwenya uthi umhlangano lo uqakathekile kakhulu, ikakhulu kuhulumende ozabusa ilizwe leZimbabwe kulandela ukhetho oluzayo.
Njengesitshweni umnumzana Mnangagwa uthi uvele uthi iZimbabwe silungisele kumbe sivuleke ukwenza ibhizinisi, kuqakathekile ukuthi abafuna ukufaka izimali zabo beze bebuye bezibonele bodwa bakhulume lamanye amalunga ebhizinisi aqakathekile ukwenzela ukuthi babone ukuthi umuma wakhona sume kanjani.
Kodwa ke bakulungisa ngesisa kumbe lokhu yikuzama ukukhankasela ukhetho?
Ye, phela nxa kuyisikhathi sokhetho uhulumende obusayo la uyakame nje azibonakalisa ukuthi uhamba kanjani. Kodwa njengoba sawazi ukuthi inkinga yokuthi amasobhizinisi amabhizinisi mina avela ngaphandle kwelizwe, umumo wemali yangaphandle kawumanga kuhle, le mithetho yakhona enye kayikalungisisa kuhle. Kuqakathekile ukuthi loba nje ozabuya esebusa nje nxa yanqoba umumo wakhona ulungisiwe. Ngibona ngathi kuyinto enhle ukuthi bazibonele bodwa.
Kodwa bazabonani nxa bebuya khonapho eZimbabwe, kumbe bayaqilwa nje kuphela?
Hhayi, abaqilwa ngoba yazi ukuthi nxa abantu laba bengena lapha akutsho ukuthi bazange babale lutho, bayevele betatitha indaba yakhona, bakhulume labo ZNP, labo CZI, labo Chamber of Mines, le civil society, baqala bayenze i-homework bengakezi ngapho. Kwenzela ukuthi nxa bekhuluma lamalunga kahulumende babe bekwazi ukuthi liqiniso, bebona ukuthi imali kungani imali ihluphe ukungena, kungani ihluphe ukuphuma, imithetho yakhona yemithelo injani, bayazi. Ye, kodwa nje kuqakathekile ukuthi bazibonele bodwa bezokhuluma lamanye amalunga. Angikhole ukuthi uhulumende obuyisayo kathesi engaphumelela ukuthi abagqile.
Lo umnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezenodo obekhuluma le-Studio 7 eseHarare. Sixoxe njalo lo mnumzana Belief Gawule webandla le-ZANU-PF.
Ikugcwalisa kwamongameli ukukhuluma kwakhe nxa esithi yena iZimbabwe is open for business. Ngokunjalo iZimbabwe iyamukela abantu abazotshihozo kwenza ibhizinisi labo, ivulile amasango iZimbabwe. Ngamafitshane yokutsho ludaba lolo lukhona, indaba leyo khona lapha eyamalanga amathathu le i-investment indaba le yazabe ikhona eHarare. Ngokunjalo kugcwaliseka kakhulu ukuthi kathesi nanxa sesiya phambili kuyini esikutshoyo ukuthi sizakwenza. Yiko khona okugcwaliswa umongameli ukuthi hathi iZimbabwe ivulile amasango, abantu ababuye eZimbabwe bayamukelwa abantu. Ngokunjalo abantu bazozibonela lapho abangangena khona benze amathuba okuthi bathuthukise ilizwe lethu liye phambili.
Ye, kulabanye abathi hayi phela lokho kwenziwa lilizwe leZimbabwe ukukhankasela ukhetho oluzayo, ungathi nangakhonokho?
Hayi, akuqalanga namhla didi ngabantu abasemuva lapho, abantu abalahlekileyo, abantu mana ngithi gibs ngabantu abaleleyo abasebuthongweni ngoba ngithi kumbe ngabantu abahoqa kumbe ngithi abantu abaphuphayo uzwana gibs indaba leyi upresident ikuthumile abameli bakhe beyingatha zikahulumende baphuma bayakhankasa nabo-vice president bakhankasa o-finance minister azangakaphumuli ekhankasa labo-foreign affairs minister bevula amasango ukuthi iZimbabwe ivulile amasango ukuthi akusetshenzi lokho kuyikugcwalisa kwemisebenzi yonke kade senziwe insuku zonke lezi ezidlulileyo kodwa ukuthi akwenzela ukhetho hhayi akusiqiniso ngoba akuqalanga namhla lokhu ukhetho lubizwe kathesi kodwa udaba lokuvula amasango Zimbabwe is open for business isisilogani sethu kathesi ethi sishumayelayo sikhokhelwa ngumongameli upresident emazweni mina ngazona
lo ngumnumzana Belief Gawule ilunga lebandla lezanu PF obekhuluma le Studio 7 ekobulawayo.
Yebo, mthwakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusiqhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Izizalwana zeZimbabwe ezihlala eBritani zibuye ngobuningi bazo izolo emcimbini wokuvuselelela amasiko lobuntu besindebeleni owenzelwe eHastings kweleBritani. Umsakazi weStudio 7 usikhethulela lolu daba.
Baba mkhulu babe lobola usenziwe manje kangelo kokobethu.
Umcimbi lo uqoqwe ngabebambanani association abayinhlanganiso esebenza gadalala ukuvuselela amasiko lolimi lesindebele bethi sokuphalala bakhuthaze uZulu ukuthi ukuhlala ngaphandle kwelizwe akutsho ukuthi bakhohlwe lapho abavela khona. Usikhwica mfundo uRaf Mguni ngumqondisi walinhlanganiso.
Lamhla besile Matabeleland Culture Day esikubonayo ukuthi iculture yakithi uma ingaswelakala ingafa there is an attack on our culture. Kilokuthi ubuntu bakithi bungabikho. Isicelo esivela kithi esiqaliselele langa ele Culture Day yikuthi abanye bakubone labo ngelihlo linye.
Omunye obephatheke kulumcimbi ngumhlabeleli wembube odumileyo uLucky Moyo weZambezi Arts.
Abantwana libakhangele futhi libakhulise ngendlela elokuzeni enhle ngoba sithola ukuthi kwesinye isikhathi abantwana basuka lapha kuthiwa baphambaniseke bethatha imikhuba bengabikwazi ukuthi kona kathi imikhuba abafuze beyithathe ngeyesintwini evela ngaphi eMatabeleland kumbe ngeyalapha leyalapha bengayiqondisisi. Kodwa ngabatshela ukuthi hhayi amasiko abo asekhonapha kodwa imvelo phi yabo ngemvelo yabo ingaphi isesintwini.
Bekubukiswa lokunye okutshiyeneyo okutholakala esintwini njalo kuyimvelo yamaNdebele.
Mphathi Mguni, vela wobulawayo ngihlala eBrighton, so kade nguwePhathi Mguni Arts because ngirana ama-workshops we-batik, painting and drawing. So lamuhla kade siyenza iNdebele doll making labantwana. So bafundisa ukwenza odoli ukuthi begqoke ngendlela esasigqoka ngayo kudala.
Kwenziwe lo mdlalo okhalise abantu abaningi omayelana lombhuqazwe wekukura hundi, rain that washes. Umdlalo lo walotshwa ngomunye owasinda ekufeni, umnumzana Christopher Maphosa.
Imayelana lesakubonayo i-personal experience yami ibe yi-production enhle abayithandileyo abantu babona isimo esasikhona ngaseleso sikhathi. Bayibukile abantu bathinteka kakhulu ngoba ikhombisa izenzakalo esazibonayo ngesikhathi sobunzima esabobhubhura wonke.
Iningi labantu lithi lisuthiseke kakhulu ngalo mcimbi njalo sebekhalele umnyaka ozayo. Bakholise ukudla kwesintu, bafunde okuningi ngamasiko abo. Ingoma zomdabuko njalo bathi labo bazaphatheka kakhulu ekufundiseni abantu babo ngosiko lolimi lesindebele yibo phela ubuntu. Ngimele iStudio 7 igama lami ngiEzra Jesus
Bane. iStudio 7 lisizwa siphuma ngapha iVoice of America seWashington DC. Okwamanje sesitshiya ezandleni Mike Hove.
Kudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumayigobe lamhla kuhlelo ngixoxa lomnumzana Nhlanhla Moyo ongisakhulayo okhangela ukungena kukhetho kuluminyaka encintisa ukuba lilunga ledale lephalamende. Sixoxa ngosuku lokhetho. Ngiyakwamukela kuhlelo Nhlanhla, unjani?
Ngiyaphila ndunaba, unjani?
Hayi, thina siphilile. Right, Nhlanhla, sekulesikhathi eside singakakhulumi, last time sakhuluma ubukankasa kodwa besingelalo ulwazi ukuthi ukhetho beluza kwenzakala nini. Manje sesilolwalo ulwazi. Mhla ka 30 kaNtulikazi, July, it's election day. Singakaqali lokuxoxwa lomkakaso wakho, awungitshele Nhlanhla, njengomunye oncintisayo kukhetho lolu, yini umbono wakho ngalolu suku? Ubona ngani uyasuthiseka na ngesikhathi esiphiwe ngumongameli ukuthi wonke umuntu oncintisayo akankasa?
It's a very interesting and a very welcome deed. Ozinxa sikukhangise sikukhangela kuhle kuhle. Constitutionally it's aligned. But then again, same time, mina njengomuntu ocontestayo ngikhangelele ukuthi sokusenza ukusebenzise lula ngoba the worry has always been to what end are we campaigning for? Because we don't have to say that we have to say elections are going to have to say that elections are going to have. But at least now we know what we are working towards, and it's a very welcome move.
Si lokhu sikudaba lunye lokukhankasa, abanye sebeqalile ama door to door campaigns abo, bekhulumisana ngezakhamizi zabo, abanye njalo sebeqalile uprint ama t-shirts lokunye okufanayo. Wena ukhangile ukuthi uza kwenzani ukuze uthuthukise umkankaso wakho?
Lamhle ngiqalisile ulokhu to print material, ama t-shirts, ama flyers, ukuthi angene ezindlini, angene ebantwini. Like I said, ukuthi before we actually knew ukuthi i-date izaba nini, it made lokuzenini logistics a bit difficult. But now that we know, we've already started and we know ukuthi we are engaging people for how long, and we already have a set timeline of how we are engaging. Because let's just call it the amalogu amadu to do engagement. But for us, it's just at this point, I'm distributing flyers. And then kulamayama communities, this is angena kona, directly in this endowment, this is in Avotavata.
Nike ngabala ingxoxo ewenze lapho uthe ukhangela ukusungula ama tech hubs esigabeni sakho. Izakhamizi zesigaba seBulawayo Central zithini ngalokho?
Abazihlupha ngakho kakhulu ukuzwisisa ukuthi siza kwenza njani konoku. Bakhangele umumo welizwe ngendaba zezimali, njalo bakhangele ukuthi sizabahlabusa njani abantu abatsha ukuthi babuye kuma check ups ona lawo, njengoba ilokhu zenini ama youth center akhona kwamanye amalokhu zenini ama constituencies, kodwa abantu abasha balokhu bengani babaleke. Sifuna ukucreate a tech hub e-21st century ezahlabusa abantu abatsha ukuthi babuye kuma safe spaces lawa.
Siyabonga kakhulu-ke Mike Hobe khonapho-ke kuhlelo lwabatsha. Sesingena-ke kwezokholo silontukameli Khomo.
Sokuyisikhathi sokuvuselela umoya. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Angliston Spanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Siyabonga ukwamukelwa Nkomo. Siyabingelela abalaleli.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje sizathola umbhalo wethu kuncwadi kaJeremiah isahluko ngo-29 undima ngo-11. Lithi iBhayibheli baleka kanje, ngoba ngiyayazi imicabango engilayo ngalwe, imicabango yokukuphumelelisa lokunika ikusasa elilethemba. Balaleli, sithola uNkulunkulu ekhuluma kusizwe sikaJuda ngomprofethi uJeremiah. Uthi uNkulunkulu Okweminyaka engamachumi ayisikhombisa ngizalikhalala lesizweni esikude uthi uNkulunkulu ngenxa yokuthi uJuda wayesonile abantu baphuma endleleni kaendleleni kaNkulunkulu bakhonza uBhali abantu balahleka abesebuya umprofeti uJeremiah akhulume ngokuthi uyeza uNebukadnezar uzeza azothatha athumbe abantwana bakaIsrayeli athumbe abantwana bakaJuda ahambe labo baye kuba sekugqilazelweni abesethi yena uNkulunkulu kodwa ngemva kweminyaka engamachumi ayisikhombisa ngizalithatha ngizaliphendukisa liphenduke lizohlala kuleli lizwe elingelenu lingayiphindi lihlukuluzwe futhi ngoba ngiyayazi imicabango engilayo ngani imicabango yokuliphumelelisa lokulinika ikusasa elilethemba. Kundaba esitholayo sithola kungasondaba enhle uNkulunkulu ekhuluma ngokuhlukuluzwa kwabantwana bakaIsrayeli ekuthunjweni uNkulunkulu ukhuluma ngoprofeti uJeremiah ngokuthi abantwana bakaIsrayeli baza kuyahlukuluzwa esizweni esikude nguNebukadnezar babe sethi uNkulunkulu kodwa ngemva kweminyaka eyi-70 ngizaliphendukisa lize lizohlala ezweni lenu ivesi esiyibalayo uthi yena ngoba ngiyayazi imicabango engilayo ngani imicabango yokuliphumelelisa lokulinikeza ukusasa elilethemba bathandekayo singabe sisidlule ebuhlungwini singabe sisekuthunjweni njengesizwe sakoJuda singabe sidlula ezinsizini singabe sidlula ezinhlungwini ezishiyeshiyeneyo kungabe izimali zingahlangani kungabe umshado ungasahlangani kungabe impilo ingasahlangani kungabe sokumnyama empilweni kodwa uNkulunkulu esimkhonzayo uthi yena kithi ngiyayazi imicabango engilayo ngani eyokuliphumelelisa leyokulinika ikusasa elilethemba ungabe uphakathi kokuhlukuluzeka ungabe uphakathi kokufelwa ungabe uphakathi kokudangala ungabe uphakathi kokwehluleka usucabanga ukuthi impilo sicina lapha ungabe ungadinga umsebenzi ungasawutholi umendo ungabe udilika abantwana bengabe bekuflathele ungabe uphakathi kwenkinga eziningi ningi ezehlulekeyo kodwa zwana amazwi kaJehova uthi yena uNkulunkulu ngiyayazi imicabango engilayo ngawe imicabango yokukuphumelelisa hatshi eyokukulimaza imicabango yokunikeza ikusasa elilethemba bathandekayo isiliva legolide kuncibilikiswa emlilweni kuhlanjululwe emlilweni ungabe udlule ebuhlungwini ubuhlungu odlula kibo kabulandanga ukudiliza kabulandanga ukubulala kodwa bulande ukuthi buqinise ubuhlungu odlula kibo bulande ukuthi bukwenze ube ngcono ubuhlungu odlula kibo bulande ukuthi bubugcwelise bukuhlambulule inhlupheko esidlula kizo kazi ngeke zalinganiswa lenkazimulo uNkulunkulu asibekele yona kumele sikhuthazeke bathandekayo sazi ukuthi uNkulunkulu uyasithanda akasidela akasilahli uthi yena ngeke lishiye ngizobalani kasikhuthazeke ke siduduzeke sisazi ukuthi uNkulunkulu ulemicaba kwingcono ngempilo zethu
akuyiqibe mfundisi
esithandaz Baba wethu namandla wonke siyakhuleka ukuthi imicabango lenhloso yakho layo ngempilo zethu iphumelele itadu yakho lenhloso yakho kufezeke empilweni zethu uqinise abantu bakho abadlule enkingeni ezihlukeneyo abadlule ebuhlungwini obehlukeneyo ubagcine ubalondoloze bakhuthazeke bakwazi ukuthi kukho konke wena uyayazi imicabango olayo ngathi ngegama lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha buse bonke abalaleleli uhlelo ngegama lenkosi uJesu Kristu wase Nazareth siyakhuleka amen.
Amen mfundisi siyabonga. Lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Angliston Sibanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke Jacques Dalan Ntungamile Nkomo. Singakuhlukanisi ukandaba nazi indaba ke bezigokela lamhlanje. IZimbabwe Electoral Commission isidinga amakampani angayithengela okuthiyeneyo ngokusebenzisa kukhetho oluzayo. Ilizwe leZimbabwe likhangelelwe ukuthi kusasa lizakwenza umhlangano omkhulu wokukhanga osomabhizinisi bakwamanye amazwe. Siligqiba lapha-ke uhlelo lwethu oluvalisayo uCape Stube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.